Abaku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 11 hlangula 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhayelela umndeni kaMuyi uBimbayi Tsvangirai Jabha obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke bebesaba ngesikhathi kamgadi kathesi ngesikhathi kamnangagwa letha abantu bonke bakhululekile ukuthi bathotoze.
Sokusifa inkomo eziningi elubane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi.
Izifuyo azilamanzi, usifamalele umfula awula ezini, amanzi onyaka izula zange line, awuzange ugeleze. So akula siziba ngitho sone sisodwa.
Njengakhuthwa lihlandla lesibili lomculo kaBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bakhala ezimathonsi abantu ngokubhubha kukankosikazi Bimbayi Tsvangirai Jabha obemele iGlenview kudale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Omunye wabephuke inhliziyo ngudokotela Alex Magaisa ofundisa ezomthetho kweleBhilitani. Uthi uMuyi uMorgan Tsvangirai wayelethemba lokuthi indodakazi yakhe yiyo ezaqhubekisela phambili umsebenzi wakhe kwezombangazwe lakubandla le-MDC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhalele umndeni wakoTsvangirai ebulenjeni beTwitter lapho athe kuyadanisa ukubhubha komntwana kaMuyi uMorgan Tsvangirai. Kulabantu abaningi abakhalele umndeni kaTsvangirai endlini kaMuyi njalo lebulenjini bokuxhumana obeTwitter lezinye inkundla zikaZulu. Abalandeli bebandla leZANU PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba umsebenzi okungcono kulalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Bathi uhulumende kaMnangagwa uvumela abantu ukuthi benze santando hatshi lokhu okwakusenziwa nguMugabe. Kodwa-ke abalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa loMugabe zimpila zantabanye. Bathi ukubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu njalo lokudutshulwa kwabantu eHarare lonyaka lanyakenye kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lukaMugabe. UMnumzana Philip Gawule owake wamela itsholotsho edala leSenate uthi uMnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi benze santando loba nje kumele balandele imithetho yelizwe.
Umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udodwe khonapho abantu bonke bebesaba ngesikhathi kamgadi kathesi ngesikhathi kamnangagwa letha abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize beyichothoza belezizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekileyo njengakhonapha lapha eZimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze benze loba yini nama-demonstrations lana ayekhona ama-demonstrations akuqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lahlupho kodwa i-demonstration yaphambanisayo yile yabantu laba abacika sebetshontsha impahla zabantu bedilisa izinto zabantu lanilani in the name of i-demonstration. Yikho kathesi uhulumende seqaphele ukuthi kungapho ngiyekelwa nje kwizinto lokhu kungagcina sokusiba lokugama okuthize njengokugama lokhu kwaba khona ekuqaleni umehluko ukhona sili kakhulu omkhulu kakhulu.
Kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu kulabanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini baba Gawule?
Ukubotshwa kwabantu vele kipsi kukhona ikakhulu laba abantu abacatshangelwayo. Ngitho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kipsi abantu bayabotshwa ungathutsha inxa uvelela kwombo kobochina ucatshangwa ukuthi uyisipayi uyabotshwa uze uyekhululwa ngalesi usuhluzi usuke wakhangela ukuthi silwa wahluzisisa ukuthi asomuntu olande ukuthi enxa yokubi ungubuya usiyo-terrorist umbaso uyabotshwa noma uthiya ngaphi kobo-Korea khona ngalo kusike ucatshangwa lenxa uyisipayi vele e-America kumbe kobo-Russia uyabotshwa phela kula muntu ongakatanga o ephula umthetho welizwe ongabotshwayo wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwele ufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokhu besitha kuyenziwe lokhu kumele kudingisiswe balandele ngomthetho beyesiwe emakhoti beyefika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu lo ekuqala kumbe kakaqala xa engalakuqala ilahlele kathala ikhoti azimele azihambele umuntu
ye kodwa kuyabheda ngani phela abantu bengani bagijinyiswa ezimbabwe kunganakupheli lokhu babakhawula
mina kodwa gibsi ngiyamangala ukuthi kathi sisesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagidiniswayo bona bo mina kambaboni ukuthi kathi abagidiniswa kodwa abagidiniswayo behambe besiyadinga ukugidiniswa ngendlela ezakhona bafuna ukugidiniswa ngazo baza kuthola ukugidiniswa nxa besephula umthetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganisa amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwathi peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yezimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sekudiliziwe yonke into zogazi abantu sebebotshwa akukhangele nxa kukhangeliswa ama-human rights yona labakhangela abayima-human rights laba abakhangele ukuqalela ukuthi badlwane usukile uhambe wadiliza izinto zonke wadile wavalela abantu ukuthi bahambe kanti ukuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthisele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo
umnumzana Belief Gawule umsekeli webandla umlandeli webandla leZANU PF sixoxe laye esejolojo kodwa ke umnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu uthi umnangagwa wenza konke okwakusenziwa ngumgabe
hawu bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kufa abantu abangaka estriti more than 20 maybe more than 30 have died estriti ngebhitshulwa feyafeya abanye begidinethwa besatholakala befika ubungcono yibuphi khonapo akula bungcono la kuyafanana nje actually ungakhangela isikhathi umnangagwa afike ngaso kupower lokwenakalo sokwenzekiliwe emenkhaneje sibe khona inkulu kakhulu okudlule kamgaka ukuthi rate yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bakwazi bademonstrate kuyini konke khonokho oku-unconstitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wena uvele uwabulala lokhuanokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye oku-serious kulalokho so sithi ongcono nguphi kwaso kuyafana nalokho kuyizinto mane enxa futhi singaphose sithi umgabo wayenganeni
okwenza ukuthi abalandeli bebandla leZANU PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalowo owayengumongameli kuyini okwenza kube njalo
abantu laba babulisana okunye kwabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphongeubulisana la ezinto ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona kurayitini khona ukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulo bungcono utshoni nxa usithutha ngibona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yihlamba ebantwini abahlukuzekileyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenza ra abaye babetshayisa emsebenzini omunye umama wadujulo khonapho kusanda kuzahanaswa ama-elections bonke laba phela imizi yonke leyo yaba lezililo kambe shuka kuyabe kulobungcono ngapho kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisole okwenza ukuthi into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hhayi kasizisolele into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kukhanya abaningi bathi kwenzakala eZimbabwe ungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngaye phethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbelani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa
umnumzana Clement Moyo ulwela ilungelo likazulu sixoxelaye ekubulawayo nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla iphephandaba leSweden libika ukuthi umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma uthi uZulu kukhanya elakho ukususa ibandla leZANU PF embusweni njengalokhu kwenziwa kumongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umangoma uthi abantu sebekhathele ngebandla leZANU PF iphephandaba le-chronicle libika ukuthi uhulumende uthi usethole izigidi ezingama-70 zamadola $70 million yokusungula izitolo zikazulu ezilentengo ephansi iphephandaba le-herald lithi sokuza kwethulwa umthetho wokuhluthuna inotho yabantu abacatshangelwa ukuthi bayithola ngendlela engaqondanga If you're ready. Kwamanje ke sokuyisikhathi senu phela ukuthi ikhulume konke ke elikufisayo lingakhohlwa ukuthi kumele lifithize lokuyisibhono lokuyana okwe audio libese lisithumezela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Linjani Studio 7 igama lami uCaroline Moyo angibonge kakhulu umsebenzi omuhle kangaka esiwenzelwa uStudio 7 okwamanje sesikwazi ukuthi khona each and every day before silala sivuke ekuseni sivuke ngama updates izinto ezenzakalayo njalo into engijabulisayo ukuthi most of the things ezikhulunywa kuStudio 7 izinto eziyabe ziliqiniso akaze nje nangaliphilanga sizwe izinto abazibikayo kuStudio 7 kuyizinto zamanga so ngithi mina qhubekani nomsebenzi omuhle lisenzela wona ngiyabonga kakhulu
umsakazi ngabe laba abezano abayibaba zithi bayabusa bengabantu abakhaliphileyo ngabe bayakapitalize ngeopen arms zeMDCA basondele kiyo bakhulumisane layo ngoba ngalokhu abakwenzayo lokhu kulimaza bona ngoba kuveza sobala emhlabeni wonke kunye lakubasekeli wababo ukwehluleka kwabo manje ngenxa yokuthi iziphukuphuku ezilamakhanda angasebenziyo kazi kunanzeleli zona ziboni ngani lokhu kulimaza iMDC MDC kayikho kulokhu ayibusi MDC kakula muntu okhangelele lutho kiyo kodwa yona izanu njengoba kuyiyo eyafakwa kumalaba esitalweni sokubusa wonke umuntu ukhangele yona kuthi ngabe layo iyakunanzelela isondele ku-MDCA kukhulunyiswane kube le way forward ecacayo kodwa ngenxa yokuthi abantu bangikhona balele vele amakhanda kasebenzi bacabanga ububi kuphela yikho lakhathi esibelokhu bethwele amalunda bengafuni ukuthi bakhulumisane le-MDC bona yibo abaphruve kukuba iziphukuphuku ezimangalisayo ezehlulwayo kubusa for 40 years lokhu zehlulwa into eyodwa ayingani yena umntwana sibilokuthi udali ngalindlela ungamphindisa kathathu kane ngabona kusehlula uyamhlalisa phansi manje bona bayazifaka babuye behluleke khathe silizwe selize lizintshaka ngenxa yabo alaba abantu bafuna imithandazo lami ukwehluleka kwabo lokhu ngani ngokokuloywa ngiyabonga msakazi
iyavuka balaleli hayi thina siyavuka hayi mina ukugimi bakithi ngitudubo esikilo hayi lunzima olwamaprize ngingazi kati labo kokuthiwana bazanqumisa bekhangela amaprize ukuthi kwekukukhuluma nje kuphela ngoba lapho esithenga khona kulezitolo zezanu p f aziduri aziduri impuphu i-50 106 so asikwazi ke kudura kuba nabo abaphansi kwakhona manje abanye benzeni akunzima shiwa sizwafa hayi ngishone kahle
salibonani basakazi abahle siyabonga ngendaba elisidumezela zona insuku zonke eziliqiniso hayi eZimbabwe lapha kwenzima akuthembisi sibili ukuthi iveni one day kuzokuba right cause nje siyabona amalungelo abantu ayaphulwa la abantu bayahlukunyezwa abantu bayabotshwa abanye bayalindwa emagedini imota zipake emagedini abo umuntu ezecinise sesaba ukuhlala emzini wakhe ezemane okungcono ukuthi hlala kwelinye ilizwe ukuze ekhululeke kambe shiwa yikuyini khona lokhu abakwenza kumfo kancinci khona vele umthetho wangabo ukuthi ma ufika egedini lomuntu ufike upake imota uthule zwi angithi ma kule nto oyifunayo emuntwini yafika ungena emzini utshaye ukuthi ungene ukhulume lokho okufunayo uhambe or uthunyiwe mayele cala umuntu utsho lokho okuthunyiwe not ukuthi ufike upake imota egedini lomuntu umthetho wangabona lo asiyo nto right abantu abayenzayo la abantu bezanu p f la abazama ukuthi bebe ngabantu abalomthetho abahloniphayo ngeke uphonge ufike umegedini lomuntu ungayazi into oyilandileyo khuluma okulandileyo uhambe sizosicela bakithi zaniphefuke isihloniphe bakithi sesidingiwe ngayo thina abazama ukuwekela ukuhlukumeza abantu khathele serious ngiyabonga ukhulumayo ngendlela esiphezini lapho kubulawayo.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo besebenzisa iWhatsApp number yethu u-012024650318 kulakho la ukuthi usithumezele nxa ufisa khona manje. Yes, ke sikhangele-ke okwenzakala emaphandleni. Kubikwa ukuthi izifuyo sezisifa eLupane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Moyo.
Izifuyo azilamanzi. Ukhwamalele umfula awula evini, amanzi lonyaka izula zange line, awuzange ugelezi. So akula siziba ngitho sona esisodwa esikhangelele ukuthi inkomo zizanathakizo. Okukhombisa ukuthi ziza kufa kakhulu. Njalo kunjalo nxa imango zihamba imango emikhulu kakhulu lapha ezilama owutholakala khona okuyisizibanyana okukodwa okuncane okwenza ukuthi ezinye inkomo zisalele emangweni. Indawo le yimbi ilezinanakazana zeganga impisi lezilwane. Kule ndlala kunjalo sokusenza ukuthi abadala bevaleli inkomo okwenza ukuthi inkomo zizaenza ukuthi zicube kakhulu.
Manje lina njengezakhamizi lenzani ukuthi inkomo zingafi eziningi?
Kunzima kathesi, abanye sebeqalisile ukugebha emfuleni befaka amatanka emthonjeni le ukwenzela ukuthi imithombo le ingadilikeli. Kunzima kakhulu, amadamu awomile lade phezulu la lapho ade sikhangelele ukuthi khona ebusika inkomo mhlawumbe nxa kungalokhu za zibe ziningi zakhona ukunatha.
Singathi-ke nxa sikuhlangela utshani lakho vela kusela ludo pho zidlala inkomo?
Thembo kubi, inkomo sezikhuma inhlabathi. Kathesi bekule dona ebelithengisa i-stock feed. I-stock feed sangikhona siphelile, abantu bahle basigijimela basithenga ngendlela ephezulu. So akusela ngenye indlela abadala abakhangeleleyo ukuthi inkomo zizazifila njani. Vele kubi kakhulu emasimini lapha amahlanga sephephuke nomoya njengoba vele amahlanga ankhona ade kagcinanga angazange anethwele izulu.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo sixoxelaye eseLupane. Sesikhangele eza kwamanye amazwe ngamafutshane. Kulokuxokozela okumangalisayo kwele Hong Kong lapho kulabantu abaningi abatshengisele emigoqweni kulandela ukwethulwa komthetho ozakwenza ukuthi ilizwe leChina libophe abantu abahlala eHong Kong. Iqembu leBoston Red Sox selihambise indizamtshina kwele Dominican Republic ezathola uDavid Ortiz owayedlalela owadutshulwa khonangale. Yes, yes, one again is the Patelene, the Melika. Umnumzana John Dean owayemele umongameli Richard Nixon owaphuma esikhundleni sikamongameli weMelika ngenxa yokungathembeki uthi ukwehlela uNixon kukhanya kuza kwenzakala kurhulumente kamongameli Donald Trump. UDean uthi ukulwisana kukaTrump ledale leCongress kunjengalokho okwenziwa nguNixon ngesikhathi kuhlolisiswa ukugqekezwa kwesigodlo samaDemocrats ngabe bedlelana loNixon kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo kwele Melika. Lokhu kwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Watergate scandal. Okwamanje idala leCongress lithi uhlangothi lukarhulumente oluphethe ezemithetho soluthembise ukuveza ingwalo eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi uTrump wayefisa ukuthi kuxotshwe umnumzana Robert Mueller owayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. Kulabanye abakubandla lamaDemocrats abathi ingwalo lezi zizakwenza ukuthi uTrump amiswe edale leCongress athoniswe icala lokuthi wephula umthetho ngokufisa ukuthi kuxotshwe uMueller. Abakubandla lamaRepublicans bathi uTrump kafani ngitsho lakancane loNixon. Bathi amalunga edale leCongress abakubandla lamaDemocrats bafuna ukuthonisa uTrump ngendlela ephansi. ngaphansi komthetho wakwele Melika ukuthonisa umongameli edale leCongress kubizwa ngokuthi yi-impeachment ngesilungu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi abanye kubandla lama-Democrats abanjengabakhokhelayo edale leCongress, unkosikazi Nancy Pelosi, kabafuni ukuthi uTrump amiswe edale leCongress ngoba lokhu kungenza ukuthi banqotshwe kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Ngendlela okuhamba ngakhona angiboni indaba le iphela nje kungela impeachment, ngoba ama-Democrat even though u-leader wabo uNancy Pelosi has been saying ukuthi we need i-bipartisan support ukuthi si-impeache, ngoba since i-lower house, the Senate, i-lower house i-majority ngama-Democrats but i-Senate i-majority ngama-Republicans. So uNancy Pelosi yena uthi ukubona kwakhe ufuna ukuthi kube la ma-Republican avumelana la ma-Democrat ukuthi uTrump kumele amphiche. Without that, I think ubona ungathi i-exercise yakhona isoze iphumelele, and then kuzoba le-backlash nama-election azayo 2020. Ngicheka bebesithi at least we need about 20 ama-Republicans aku-Senate ukuthi yavumelane labo ukuthi uTrump ulamacala awenzayo that are impeachable.
Kodwa-ke nxa sikhangele sibili njengakhona oku-ke sokuthiwa kule ngwalo i-Justice Department ethi zazinika i-Judiciary Committee, so ubona ngazani kungasebenza yini ukuthi amanye ama-Republicans egcine sithi lapho ngazani kule cala la?
Ya, ekugcineni I think kuzosebenza ngoba ayabona lawo ama-Republican ukuthi bangasupportana lo-Trump kusiwa ku-election ngo-2020, abantu bazobajikela ngoba abantu bazothi hawu kanisina umuntu lo libona ukuthi kule evidence engaka izingwalo lezo okhuluma ngazo ezikhombisa ukuthi waba le obstruction umuntu lo wayefuna ukuxotsha uMula, ngoba i-report kaMula iyachichaza izinto eziningi ezikhombisa ukuthi uTrump wakule obstruction ayenzayo, even from ukuxotsha kwakukhomi owayenguwe leader we-FBI. Konke khona lokho I think kuzoqala ukuvela-ke manje ukuthi kwakuyi-obstruction. Bangazama ukuyimpitsha bahluleke, definitely then kuzoba-affecta ngokhetho, ngoba uTrump uzosebenzisa i-campaign yakhe i-fact yona leyo ukuthi ngalitshela ukuthi abantu naba vele bazama ukudestroya i-democracy kufana lekhulu eyade bezama ukuyenza, ngoba baya I think uTrump angaba le-field day ingafeyila. I think uzobe sele upper hand, ngoba uyabe sekubonakala ngathi ngumuntu obe-accuswa ngamademokrati ngendlela ezingacaci kahle okukhombisa ukuthi it was all politics.
Umnumzana Dan Moyo, yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Sizama ukuthi sihlanze amasiko ahlukeneyo e-Afrika, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. Njalo nje abantu bawemzela kakhulu ukuba kuthanda kakhulu umculo lo. Ngoma ephuma ngokuthi asibambaneni Africa, Africa unite. Njalo uthi nxa ufuna ukubona ubuhle bemvelo we-Africa, nxa ufuna ukubona abantu abajabulelileyo abazikholiselayo, uya e-Africa. Africa is the best continent, lakho wonke umuntu ongabe ukucabangela from igodi yonke into itsho njalo ke le. Siyaziqhenya nge-Africa. lengoma president president freedom ale ikhuluma ukuthi hayi uvalo asonto enhle njalo elizweni ngizobe le democracy ukuthi umuntu nxa eselizweni lakhe engabi lokusaba ukufaka umbono ekhulume afila ukukhuluma kwenzela isizwe siqhubekele phambili. Yalo upresident bengahlali kakhulu esikhundleni bencindezela abanye abantu njalo ukubandezela omunye umuntu phansi akulungayo because lift up your brother. So ukuze abantu bencedisane kwenza ukuthi qhubekele phambili abanye bayathi nxa i-two political ukuthi nxa ngikhumele upresident ezeki well along those lines.
Lapha ke umculo oka Blessings Nqonkomo uBlessings Nqonkomo uBlack Messengers Afro Band uthoke ibhendi yakhe enkulu siyakwazi ukuthi insingizi sizwe ke ukuthi abantu bathini kona manje abanye ukuthi ya uyawujabulela kakhulu umculo kaNqo kumbulani Ncube uthi into zezalo PF ziyahlupa bafowethu uzobuya ke umusa mazibuka ukuthi ugawule namhlanje emfakeleni kuhlelo Dube elina wathi ngupendule simfakele kwezethu phela abantu nxa bekhuluma babe le mbono ejiyeneyo. Stephen Kumbutsi Malaba uthi livuka njani basakazi bethu kwabantu sivule kakhulu ke unjani kona ngapha mfowethu uthi silishayele ke umculo nalowo uzuze uthi uhamba njani. Phela libe lisitshengisa ama-likes phela lisitshengise konke-ke okujabulisayo lanto ukuthi siphileni sibaningi asiphindeni futhi ngomculo siwuzi umculo uyangabi ye salethulela ihlandla lesithathu kusasa ke le ngxoxo esiyenze lo mculo uBlessings Nqo enkomo weBlack Messengers Afro Band. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhalela umndeni kamoyi uBimbayi Tswankerayi obhubhe izolo. Abalandeli bebandla le-ZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqathaniswa wayemongameli uMnumzana Robert Mgabe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo onkipsidube.